So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 5 kumfumfu 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Unkosikazi Grace Mgabe usekweze amaphepha emthethwandaba weHigh Court ephikisa isinqumo sokuthi amathambo omkakhe agejwe ayengcwatshwa eNational Heroes Acre. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lweWorld Teachers Day ababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Ukucitsha kwenkundla zokuxhumana ezivalisa iFacebook, iWhatsApp kanye leInstagram izolo kuthiye izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe zingasenelisi ukukhulumisana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Grace Mgabe izolo ukweze amaphepha emthethwandaba weHigh Court ephikisa isinqumo senkantolo kamantshi esokuthi amathambo omkakhe umnumzana Robert Mgabe kumele agejwe ayengcwatshwa emathuneni amaqhawe aweNational Heroes Acre eHarare. Unkosikazi Mgabe uthethe inyathelo leli kulandela ukwehluleka kwabantwabakhe ukuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba kamantshi. Umgabe wala ukungcwatshwa eHeroes Acre wakhetha ukubekwa emzini wakhe kozwimba. Kodwa induna yakulumango yakweza isicelo enkantolo kamantshi isithi kumele amathambo akhe agejwe ayengcwatshwa kutsha eHeroes Acre ngoba ukubekwa kwakhe emzini wakhe kwenziwa ngaphandle komthetho. Le yinto eyasekelwa inkantolo kamantshi. Kodwa kusicelo sakhe eHigh Court izolo uGrace Mgabe uthe lokho kumele kuvinjwe uMgabe ekelwe elele lapho angcwatshwe khona emzini wakhe. Ukhona nenjalo ngokuthi umndeni wakhe uhlukumezekile kakhulu ngalolu daba. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwababalisi olweWorld Teachers Day ngesikhathi ababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso zababalisi ezigoqela iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, iZimbabwe Teachers Association kanye leAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe zithi i-$130 eholwa ngababalisi kanye nelilutho. Ngokunjalo zithi ababalisi kumele baholiswe i-$520 ababeyihola ngo-2018. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yentathelizindaba e-International Consortium of Investigative Journalists phansi kwesihloko esithi Pandora Papers luveza ukuthi isiphathamandla ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ungomunye wabantu abavula amabhuku amabhanga phetsheya ngenjongo yokufihla inotho yakhe. Lokho kuvezwe inkundla yeZim Live izolo kulandela ukwethulwa kwempumela yophenyo lolu lona oluchayiso bala ababusi kanye labake baba ngababusi abedlula amachumi amathathu abafana lomongameli uHuru Kenyatta wakwele Kenya ababikwa befihle inoto yabo phecheya. Inkundla yeHawks layo ibika ukuthi usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Bill Rottenberg laye uqanjiwe kulolu phenyo. Umsakazo weStudio 7 kawenelisanga ukukhuluma lababili lava.
Yebo 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 mthoka komuhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela mavidiyo onke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwecoronavirus esikolweni. Sixoxa njalo ngosuku lwe World Teachers Day olulandwa minyaka yonke mhla ka 5 Mfumfu ngenjongo yokuqakathekisa umsebenzi yababalisi. Zulu kantaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Ukucitsha kwenkundla zokuxhumana ezibalisa iFacebook, iWhatsApp kanye leInstagram izolo kuthiye izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe zingasenelisi ukukhulumisana. Inkundla zontathu zisebenza ziphansi kwenkampani yeFacebook yona elawulwa inkisela yaseMelika uMark Zuckerberg. Inkampani le yethu lombiko ixolisa njalo ithembisa ukuthi izalulungisisa lolu daba lanxa ingatshongo ukuthi imbangela kuyini. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane umnumzana Tifa Dube.
Udaba lolu babunkomo ludaba olutshiye abantu abaningi bekhathazekile kakhulu ngoba njengoba sisazi ukuthi iWhatsApp ikakhulukazi iWhatsApp bekuyindlela eyenza ukuthi impilo belula kakhulu ukuthi abantu abaxhumane njalo ngendlela engelandleko eningakhulu ngoba sazi ukuthi abanye bebesenelisa ukufaka amadata kweze usithi ekufakeni kwakho amadata khona phana umuntu ayenelisa ukuthi mhlawumbe iye phela inyanga lokwesebenzisa amadata amalutshwana bekungafani lokuthi umuntu afake nje imali efonini ebesetshaya ucingo direct esikwaziyo ukuthi kuba lendleko enkulu kakhulu. Ingakho abantu lakathesi basasele confusion enkulu kakhulu kodwa-ke yinto ezabuyilungiswe abantu abangakhathazeki kakhulu kuzabuya kulungiswa njengoba sisazi ukuthi izinto zonke lezi izinto esiphila kizo ezisebenza ngaphansi technology. Kuba lama links ezinto eziningi kakhulu okungakuthi ungaphazamiseka nje noma i-software eyodwa noma ungabe udinga ama-updates noma into ezinjalo usuke kube sekusiba lomthelela kwezinye izinto kodwa-ke hayi ngendlela ebesiloko sixhumana labo kutshengisa khona ukuthi yonke into izakuyiphindiphindela kodwa ngemva kosuku olulodwa noma insuku ezimbili.
Ukucitsha kwenkundla lezi kuza ngesikhathi iFacebook isetheswa icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kuza njalo ngesikhathi omunye owake wasebenzela linkampani ekhangelelwe ukupha ubufakazi edalele eParliamente eleCongress namuhla. Kambe ukucitsha lokho singathi kulokwenza lokwenzakalayo lokhu yini kumbe kube liphutha nje lokho esingathi technical fault.
Nxa sithi ukuxhumana labo bona abaphetheyo lezinkundla bona bathi udaba lolo lwenze ukuthi kungabi lokuxhumana namhlanje noma sithi ama-social media abo lawa angasebenzi namhlanje bona bathi i-technical issue. Kodwa-ke besukuhluza ngazo lezo ndlela siye saba lemibuzo labo njalo yokuthi sizama ukuthi sizwisise ngoba sekukaningi kakhulu abantu bekhalaza kakhulu ukuthi indlela abaphathwa ngayo noma indlela sekusenzakala ngakhona lapha ikakhulukazi ku-Facebook kakhulu kakhulu yengathi iye yadala umsindo omkhulu kakhulu ezintweni eziningi ebekade kubandakanyeka iFacebook ukuthi ilomthelela omkhulu kulokho yikho baze bacina beyidonsela edale ukuthi ayize izonika ubufakazi ngezinto ezikhulunywa mayelana ngendlela abaphatha ngayo imisebenzi yabo kodwa ke ngibona ngathi okunye sokungathi sokungathi sike kwaqondana osekuthiye abanye abantu abaningi kakhulu becabanga ukuthi kungabe kuwukuthi kulomthelela ukuthi mhlambe bafuna ukuthi baqale bayeqeda kuqala noma mhlambe zikhona ezinye izinto abazibonayo ukuthi zingabe zikhona lapha kuFacebook mhlambe abasazama ukuthi bazikliye ukwenzela ukuthi ngabe siyafika lelo langa bebe kuwukuthi umlando wabo bayenelise ukuthi badefende umthwalo lwabo abayethesayo ukuthi bayenelise ukuthi bazwisise kahle ukuthi okunye ukuthi bengakubeka njani kodwa mhlambe baye babona ukuthi ngabe ngahamba bayedale kukanti ilokhu ivulekile kwisikhathi sekungenza ukuthi icala labo lifike libe nemibuzo eminingi kakhulu
umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane inkundla zontathu bese ziqalisile ukusebenza kwezinye indawo namuhla ekuseni Ivandla eliphikisayo ele Democratic Union of Masses lithi lanxa seliqalisile ukulungiselela ukhetho luka 2023 alikaphumile sinqumo esokuthi lizancintisana kukhetho lokudinga umongameli Sixoxele umkhokheli waleli bandla umnumzana Khulekani Ndlovu
njengomholi webandla bengisabhizi lapha e-Gauteng lapha ngisadinga nje izeneliso ukuthi nxa sesekhaya senelise ukufinyelela endaweni eziningi zokuthi sibe lama-structures nje endaweni zakithi esindebeleni ngoba sifuna ukungena kukhetho vele siyilungiselele umkhungela muntu othanda buza ukuthi kade yini so kwamanje vele hhayi le nhlezana nje labantu enginalo lapha egoli lapho sibizi sidinga imali ukuthi sithenge lokhu esikuthengayo ufana nje lama-t-shirt lama-banners and the like. Yeah, I used to be in better tongues and bees. Jalo Kuyavana now says seven or Tandai. Kumnandi Gavi, Mavere, our Toki loot. A Faranja Lakonapo, you must have a Saka. So you feel great because you're doing what you want. So you go in the eating as I. Politics is in my blood. To be in bed.
Eliza ncintisa kuzo zonke izikhundla yini okugoqela esikamongameli ezamakhansila kanye lezamalunga eParliament
ekhethweni sizongena mpela inyawo zonke ngoba vele yinto esilindeleyo sibencintisa endaweni zonke but okukamongameli sisakudingida lokho asikaphumi nesixazululo ukuthi singene okhethweni kamongameli kodwa kuma-councillors tunga noma kuma-MPs abameli iparliament hhayi sizangena mpela indawo zonke nje sizangena mpela kodwa njalo nje vele sisacabanga ukuthi singene emhlubulo wonke kumbe singene emhlubulweni woma odebeleni ngavele thina vele siyiphathi yesindebeleni so kuye okudingekayo kunye okwenzakalayo asinela kakhulu ngoba sifuna ukunikeza abantu bakithi amandla bezizwe ukuthi bobani abanamandla okwenza noma yini abayifunayo tungazokutshela ukuthi emhlabeni esiphila kuwo lapha nxa ungazinikezanga amandla okuphila noma okwenza noma yini awusozulunge uyahlala njengomuntu nje ocicindezelweyo yingakho isithi hayi sifuna ukunikeza abantu bakithi ithuba lokuthi bamele umhlaba wabo bamele umhlabathi wabo
izimi njani inhlelo zenu
inhlelo esilazo wonkomo izokuthi sibe lama-structures aqinileyo ekhaya sikwazi lathi ukukhankasa sibe labantu abazosimela kuma-constituencies ingakho nje sidinga nje izeneliso zemali ukuthi sikhone impela ukukhankasa mpela ngoba khona osokufunayo ukuthi kwenzeke njalo into zenzeka nxa wena vele muntu uzenza azaziuyizodwa nje nothing comes tunga epletini even ipapa olupheka isithwalo esiphekayo asizi nje kulo msebenzi ukuthi kube le papa elidliwayo isithwalo esidliwayo so ukuze kube le ngquveko kumbe ingqubekela phambili ukuthi abantu kumele basebenze sibe lama-structures dinga abantu abazosimela lathi nje sibaxhase lapha nalaphana ababe befuna ukuxhaswa yinto esilayo manje ey'nhleleni zethu Vengi kuluma nje manje do mama umakhuphe oweze ke laba kubulawa lapha besikhuluma nje ku WhatsApp khona bengithi mina esiyena ama meeting bazowayenza njalo bazosibiza so bengithi kumele impela bagoqele abantu bonke ama party onke awokubulayo kume ama party okumathebelele ungabi nje iMDC noma izani phezulu kuphela so beke umxwayiso ukuthi ngoba kutholakala ukuthi iMDC lezani phezulu kuphela yizo nje iparty ezazakalayo eZimbabwe kanti ke akunjalo kufanele babize abantu bonke baphatheke enhleleni zabo lezi ezisekugilezi zokuvota noma ukufundisa abantu ukuthi kuvota njani noma kunini sofota sofota.
Umnumzana Khulekani Ndlovu ngumkhokheli webandla le-Democratic Union of Masses sixoxela ekwele South Africa. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi umsekeli kamongameli njalo engumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uzavula ngokusemthethweni isibhedlela seKwekwe Infectious Diseases namuhla. Inkundla yesayithi yona ithi izakhamizi zeChabalala zifuna umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube achiye umsebenzi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabonga abalandeli be-Studio 7 ikakhulu wonke abasisakazelayo emsakazweni. Sibabonga kakhulu ukuthi umsebenzi wabo bawuqhuba kude ku-Studio 7. Mina ngisesabeleni seGwanda ngapha, esabeleni seGwanda lapha ehlupho esilalo ikakhulu sibhondane ne-COVID-19 lapha. Sike esibhedlela lapha sibonakala kunamuntu. Loko silindile ukuthi khona umuntu uyabuya sokule sikhathi eside sizaze sibulawa yi-COVID-19. Bakhuthaza ukuthi sehlatshwa ama-injections kodwa esibhedlela kula mithi. Esibhedlela ngisho lapha akuloku kuthiwa kula muthi. Manje kuze kube nini eMashaba hospital eseMashaba eGwanda ngapha. Yiko akula muthi esiwuthola. So sicela ukuthi uhulumende akukhuthaze kakhulu ukuthi umuntu ubuye abantu sihlatshwe.
Sanibonani lonke basakazi baka Studio 7. Ngiyalibingelela ngithanda ukuthi ngilazise ukuthi umsebenzi lo uqhubayo omkhulu kakhulu njalo ulamulela isizwe. Ngiyakubonga lokho. Asisebenzeni sithembelina. Lama newspaper sekunzima ukuthi siwabale ngoba angelaqiniso ledlula okuphuma ku Studio 7. Ngilethala lokhu kumphakathi weZimbabwe mayelana ngamaparties la khona eZimbabwe. Ngixwayisa uZulu wonke weZimbabwe ukuthi ukuze sihlale kuhle ikuba sizinanzelele ukuthi khona sisuka ngaphi. Kulamaparty la avumbulu kakhathesi abengekho izolo. Lawo maphathi asebuya sephethe induku ekaJoshua Nkomo engamanga. Ngithanda ukuthi ngibazise bonke ukuthi khona umsebenzi lowo okuhluthunela izanu PF umbuso umkhulu kakhulu isiyonto encane. So lokho abakwenzayo mina njengami ngibabona njengabantu abasetshenziswa izanu PF. Indaba le ukuthi ngithi inkulu ukuthi yethula yena uJoshua Nkomo umdala wethu sonke nesasimthembile kodwa akazange aphuthe ngento yona le. Okuyikho ukuthi khona amabandla lawa cela ukuthi ami abantu sebehlakani phila ayiseyiziwula. Nanzelelani ngani bafowethu. Iningi lonke lamaphathi lawa afonywayo achothoza uThamisa kanti kuyini bechothoza uThamisa sebebonini kuThamisa. Kungani bengakhulumi ngenhlelo zabo bamyekele layo. Kodwa ke bona bayake bezwe yini abalandeli bakaThamisa kumbe yena uThamisa ekhuluma ngabo. Lokhu kithi kuvele kusobala ukuthi khona bathunywe izanu PF ukuthi basebenzele izanu PF uze uThamisa ngohlozi lwakho olukhona angayenelisi ukuthi awine ukhetho Yebo kuleziwula siyakwazi ukuthi kuleziwula ezithi nxa kukhulunywa konoko kukhulunywazi kulalele. Labo bakhulumela zona iziwula zona lezi ukuthi kodwa laba abakhaliphileyo bakubona mhlophe ukuthi kona akulalutho. Idisturbance le nje le ekhona vele kabayindawo. Yona iMRP le ethi nxa ikhuluma ikhulume ngokuchothoza ivele yona isuka ngaphi. Siyakwazi umqondisi wonabo ukuthi bona bavele ngaphi lokuthi basetshenziswa ngobani siyakwazi.
Yes, sibonge ku Studio 7, sibonge ngibonge ukungena ku Studio 7. Cela ukuphawula kancane lapha, cela ukuphawula kancane ngendaba yeZimbabwe laphana kuzano PF kahle kahle ngayi zano PF. Siyacela abantu benhlangano yeZano PF, siyacela leyo inhlangano yenu ngeyenu akulomunye umuntu ozolithathela yona. Kodwa into esicelayo ukuthi cela lihlukanise iZano PF le government. iZano PF inhlangano iparty, so ingazenzi ugovernment yona, kusiyo government. Yona ikhetha umuntu ozoyama kugovernment, ozoyayimela kugovernment. So igovernment ngeyonke umuntu, ngeyakhe wonke umuntu. Njengathi singamaNdebele lathi sin part of yayo igovernment yeZimbabwe. So siyacela ukuthi lingasibandlululi njalo iZano PF ingasebenzisi ubandlululo ukuphatha leliya lizwe ngokuthi ingasafuni ukuphuma embusweni. Yabona, asiyacela noma bebusa kodwa busani kahle phela abanye abantu, libe kwazi ukuthi lathi singabantwana inzalo yeZimbabwe, inzalo yakhona lapho elikhona lapho elibusa khona. So siyacela ukuthi lihlukanise ubaba uMnangagwa Mayise president, akusiyo president yeZano PF kuphela, ipresident futhi akusizi president yamantu beshonene kuphela, ipresident yeZimbabwe yonke, amaNdebele ngamaNambia ngabamaSuthu ngabonke abantu ngamakhalanga. So kumele siphathana nini 50-50, hayi ukuthi lisibandlulule engathi thina emathebheleland asibo bantu, sizinyamazane ezisegame park. Siyacela lisinakekele lathi, asihloniphana nini abanye labanye basebenze lapha abazalelwe khona. Sibonge, ngibonge ngumlilo lapha eGoli.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi abahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo babulale amasotsha kweleBurkina Faso alitshumilane izolo. Umsakazo munye uthi njalo izisebenzi zomanyano weUnited Nations eziyisikhombisa ezixotshwe kwele-Ethiopia ngurhulumente sezisukile kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo usole ibandla eliphikisayo elama-Republicans ngokwala ukuvumela uhulumende ukuqhubeka eboleka imali ukuze enelise ukuqhuba inhlelo zakhe okuthiwa yikwenyusa i-debt ceiling ngesiNgisi. uBiden uthe okwenziwa ngamaRepublicans lokhu kufaka iMelika esimeni esibi lapho eza kwehluleka khona okwakuqala embalini yelizwe ukuhlawula izikwelete zayo ezingena kumadola angamatrillion lamatrillion. Uhulumende ulakho ukuvala izisebenzi zakhe zitshelwe ukuthi zingabuyi emsebenzini ngoba esephelelwe imali kungafika umhlaka 18 walinyanga amaRepublicans elokhe esala. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
UBiden I think kubalulekile ukuthi atshengise amandla engingathi i-strength ngoba yena imandate yakhe eyokubusa uyithole ebantwini ngokhetho luka-2020. Into azenzayo zonke ama-bills azama ukuwaphusha ku-Congress ngama-bills asupportwa iningi kakhulu labantu abangama-Democrats abayibona abamvotelayo. Ama-Republicans adlala i-politics la ma becomplaina nge-debt limit. Ngoba i-debt limit ibona abayikhuphulayo ngesikhathi sika-Trump, u-Trump engu-president. I-debt limit ilapho ekhona khona manje ngendaba yabo ama-Republicans. Bavotela ama-tax cuts ayenziwa ngu-Donald Trump. Asupporta osomabhizinisi ukuthi bangabhadali i-fair share yabo eyama-taxes. So khona manje uBiden ngoba yena usebusa ufuna ukufaka imithetho esupporta abasebenzi nalaba esingathi ngama-poor communities. Ama-Republican yiwona asephakama ecomplaina nge-debt limit into abangazange bayenze ngesikhathi bekhuthehlisa ama-taxes for ama-companies a-rich already.
AmaRepublicans ubona isala kokuphela na ukuvumela uhulumende ukuthi aboleke imali okungabangela ilizwe leMelika ukuthi lehluleke ukubhadala izikwelete zalo.
Ekugcineni bazovuma ama-Republican. I think la it's a matter of ukuthi ngubani ozoxwayiza amaqala phakathi kwama-Republican lama-Democrats. Ayazi ama-Republican, angiboni ukuthi ukhona umuntu olesifiso sokuthi uhulumende avalwe angafunctioni ngoba that means ukuthi ama-government workers asozahole, amabutho asozahole, and kulama-repercussions, ama-negative repercussions amabi kakhulu lokhu makuukuthi kungenzwa ngalo ukuthi abaholi i-government ayibaholisi ngoba i-government ile kule shutdown ekhozwe ngama-Republicans. So angiboni bethatha i-chance efana laleyo ngoba kuzungaba affecta kakhulu uma kuza ama-election ka-2022.
Udaba lwesikwelete seMelika lesi esingena kumatrillioni lamatrillioni kayisilo daba olumele luphathe kubi izizalwane zaleli lizwe na ngendlela ama-Republicans athi aphatheke kubi ngayo.
Isikwelede vele esikhathini esiningi sonke siyazi ukuthi isikwelede akusiyo into enhle, into kumele ukuthi ngabe iyakontrolwa. Iproblem esilayo yiyona leyo ukuthi ama-Republican bona mawuyi kudiba bakhuphula i-debt ceiling le abakuboni konke khona lokhu asebekubona manje. Bayikhuphula ngespidi benganakelele ngoba ungakhangelisisa every time i-debt ye-America ikhuphuka kakhulu ma kuyiwa ama-Republican asembusweni. Ma ukhangelisisa ukuyela ngasemuva i-fiscal discipline, lokhu esikubiza i-fiscal discipline, ama-Republican mina ngibona engelawo ngoba bona they do izinto based on partisan lines. Ma kuyikuthi ngama-Democrati afuna ukukhuphula i-debt ceiling bayakhononda, kodwa ma kuyikuthi yiwo asembusweni bayakuvumela. So bala ma-double standards. Isizwe yesu kumele sikomplaine ma kuyikuthi isikwelede lezi azisebenzi ukuncedisa ukuthuthukisa umkhonomi lokucreate-a imisebenzi lokukhuphula imiholo yabantu ukwenzela ukuthi abantu babe le standard of living ephucukileyo. So yes, of course, ma kuyikuthi imali yakhona igcina inothisa abavele sebenothile kuyiproblem kakhulu lo, and kumele ukuthi isikwelede lesi sona sehle, and I'm sure ukuthi yinto ekhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi uhulumende kumele abe proactive ngakho lo.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe. Sizigqibe ngebezihamba phambili. Unkosikazi Grace Mgabe usekweze amaphepha emthethwandaba we-High Court ephikisa isinqumo sokuthi amathambo omkakhe agejwe ayengcwatshwa e-National Heroes Acre eHarare. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lweWorld Teachers Day ngesikhathi ababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Ukucitsha kwenkundla zokuxhumana ezibalisa iFacebook, iWhatsApp kanye leInstagram izolo kuthiye izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe zingasenelisi ukukhulumisana. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.